Endabeni zethu lamhlanje lilo Mikhobe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usungula ibhanga elizoboleka abasakhulayo imali zokusungula inhlelo zokuzithuthukisa. Amalunga ebandla lemthwakazi Republican Party abotshwe etshengisela ko-Pick and Pay ngeviki edluleyo amiswe phambili komthethwandaba namhlanje. Inhloko kahulumende yeleBhilitane uTheresa May uthi ilizwe lakhe lokho elisabheke ukuphathwa kokhetho nguhulumende weZimbabwe andubana iphathise ekuvuseleleni lelo lizwe. Kwezemidlalo, iqembu lenguqu eleBulawayo City lithola uncedo lwekit ebiza inkulungwane ezintathu zamadola $3,000 oluvele kunkampani e-Asphalt Products. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwendaba eziphatha abesifazana olwe-Women's Round Table sikhangela imbali yabesifazana asebequnge isibindi sokuncintisa kukhetho lwalonyaka. Thumelani imilayezelweni kuWhatsapp kunombolo yesithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 la ku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.